Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 9 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamuka nyakenye. Isicelo sowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sesizethulwa namuhla emthethwandaba we High Court.
Ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisise ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane weCovid okwamaviki amabili i14 days.
Owayengumholi weviyo lezibra umnumzana Abraham Giwane obhubhe ngolwesibili usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero Status.
Ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibusi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osekubangele indlala, ubuyanga, ukuswelwa kwemsebenzi, iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo nezempilakahle.
Sesizabona izinto zonke sezidula, imali nengi sikotsha impahla ezindutshwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye langolwesithathu, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamukayo nyakenye. Ugatsha lwezempilakahle kumanani awethulwe izolo luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2156 ababanjwe igciwane le coronavirus. Iningi lababhubhileyo abangamachumi amathathu lanye 31 ngabe Harare. Kuthi iningi lababanjwe igciwane le coronavirus ngabe Harare njalo, abafika phose amakhulu amathathu 278. Kulandele abemaswingo abangamakhulu amabili lamachumi ayisithupha lane 264. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala ye COVID-19 lalo liqansile kakhulu laphosa lafika inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,750 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa inkulungwane eyodwa kumbe ezimbili ngelanga. Isicelo sewayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namuhla emthethwandaba we High Court. UZuma uzinikele emapholiseni ngolwesithathu ebusuku wayevalelwa yedwa esahlolwa ukuthi engaba elegciwane le coronavirus ejele le East Court esabelweni seKwaZulu-Natal. Kulonogada waleli jele obotshiweyo ngemva kokuhaza imfanekiso kaZuma lapho ebotshwa. Kubikwa kubuthene amakhulu abasekeli bakaZuma phandle kwejele leli lapho avalelwe khona behlabela ingoma ezimncomayo. Ekubhikitsheni lokhu kuze kwabotshwa isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-South Africa owemkhonto wesizwe. Okunenga sikuzweni kunqoqo esiyenze lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Vusi Muzi Sibanda njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum.
Abakade bethe ukuhlangana nokubuthana kule ndawo nabo baye bachitheka ngemva kokubona amaphoyisa abagqugquzela ukuthi basuke kule ndawo, okusho ukuthi njengamanje kuthe siyashona ilanga besokukhona futhi ukuthula abantu sebechithekile. ngiphathekile.
Sikhuluma nje kuyini osekulindelwe ngumnumzana Zuma.
Okulindele ukuthi kwenzakale njengamanje ilokho ukuthi Zuma udaba lwakhe mhla ka 12 liphindele enkantolo yesisekela mthetho selizwe lapho abeke khona isicelo sokuthi kuchithizwe lesi sigwebo asinikeziweyo ngoba kungalandelwanga imigomo eyokuqondisa izigwegwe okusho ukuthi icala lakho kungafanele livele liqale enkantolo yesisekela mthetho. Ngokunjalo uma udaba lakhe lungazwakala khona sesizwezwa ukuthi bayavuma ukulichithana kanti njalo silindele ukuthi inkantolo ephakeme eyase Pietermaritzburg eMgungundlovu inikeze nayo isinqumo sayo iceleni sokuthi alinde engavalelwe ejele okusho ukuthi inkantolo ephakeme yase Pietermaritzburg eMgungundlovu mayingavumelana nesicelo esibekwe ngabameli bakhe usengaphinda khululwe njalo alinde ukuthi udaba lwakhe ludalulwe ngokuphelele enkantolo esekela mthetho selizwe. Kanti ke kusekuningi sokungenzakala ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane weCovid okwamaviki amabili i-14 days eku-isolation. Kanti ke siyazi ukuthi usengacela usengabeka isicelo sokuthi aphume njengomuntu ongaphelanga kahle kanti siyazi ukuthi umongameli useneminyaka eyisikhombisa nasichiyagalolunye okusho ukuthi akusengiyena umuntu omusha sengumuntu omdala. Isicelo sakhe singashesha sizwakale ngoba nakho sibone nonqonqoshe owezobulungiswa nezamajele uye wahamba wayambona khona namhlanje lapha.
Lona udaba lolu lukhanya luphethe njani ibandla le-ANC lingaba lizadabuka phakathi na?
Ngendlela okubukeka ngayo kubukeka ngathi cha lona luzaba ludaba oluzo mhlawumbe luzokwedlula ngoba uma i-ANC kumbukhongolose angaqhubeka ngendlela abheka ngayo nanyathela ngayo ngokungabamba umhlangano akwenze ngesonto elidlule kanti nokubethumela abanye babaphathi bakhe kuleya ndawo yase-KZN kungenza ukuthi kube khona ukubuyisana mhlawumbe siphinde sibone kungekudalanga esephindele wabuyela ekhaya owayesengumongameli ngoba i-ANC isithe yakhulumisana mhlawumbe nabaphethe okomthetho ungqongqoshe wezobulungiswa uma bangakhulumisana naye ukuthi axolelwe kumbe umongameli abe nguyena omxolelayo sebengakhomisana umlodi. Kodwa uma kungayenzakali lokho kungabanga khona ukuthi kuhlale njalo kunokuqhekeka ngoba uqhekeko oluvele lukhona phakathi kwakhe uKhongolose kuneqembu elihambisana nomongameli owayesengumongameli uZuma kanye nalowo ngumongameli uCyril Ramaphosa okusho ukuthi lento kanti njalo njengoba sokuboshwe nalo obeyisikhulumeli ese-MKVA kusho khona ukuthi uqhekeko luyaqhubeka ngoba siyazi njalo ukuthi lo nobhala jikelele u-Ace Magashule naye usahlaliswe phansi ngoba kuney'nsolo ezokukhwabanisa. Lokho kutsho khona ngempela ukuthi kuney'nkinga ey'ningi lapha kakhongolose.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Umholi weviyo lezibra umnumzana Abraham Ngiwane usiphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status. UNkiwane ubhubhele esibhedlela kobulawayo ngolwesibili ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane i-prostate cancer. Ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalolunye lantathu 93. Umbiko wenhlonipho yeqhawe lesizwe ayinikwe nguhulumende ifikiswe emndeni wakhe isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obet Mpofu izolo ngokubika kwephephandaba leChronicle. UNkiwane encedisana lomnumzana Mishek Velaphi Ncube lomnumzana Kenias Mlalazi baba ngabalweli bempi yenkululeko bakuqala abangenisa izikhali zempi ngudlu elizweni ngomnyaka ka-1962. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule amazwi enduduzo emulini kaNkiwane wamchaza njengomuntu owadlala indima enkulu ekukhululweni ilizwe leZimbabwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abafana lo Abraham Kiwane yibo abantu okuthi nxa benikwe isicoco sokuba liqhawe kumbe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kungabi lo muntu othandabuzayo ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibuse ukuthi baba uMkiwane uhambe wasebenza eZambia ngama early 50s waqala khona ngalo ukusebenza lama politician bayinto ukuba ukuphatheka ku politics zeZambia kusayi ANC kwazobuya kwazoba iZambia iZambia Alliance of the Congress iZANC wekhona khona ngapho kwazofonwa iUNIP wakhula ngabe ngathi wasuka kuma branch aweZambia from district level wakhwela waze wafika ku national level abeZimbabwe bathe sebeqalisa ke sebecabanga ngama 60s ukuthi labo bethatha izikhali beyokulwa bese vele sekukhona ngalo uMkiwane besebenza labo Kenneth Kaunda kwabalula ke kuzaphu ukuthi ithole izikhali ezivela kubo NASA eEgypt ngale wayengumkhokheli weEgypt lekwezinye indawo zeAfrican Union ubaba uMkiwane futhi njalo ngiyosebenze kakhulu labo Shikerema labo Nyandoro labo JZ ekudingeni ama camps ama marital camps kubo Algeria kubo Egypt ukwenzela ukuthi izaphu iqale ukutrena ibutho uzacabanga ukuthi ngama 62 ngabo 1962 ubaba uMkiwane ngomunye waqala owaletha izikhali eZimbabwe ukuthi abantu bezokulwa izikhali lezi zasetshenziswa ngushapshoot elo Moffat Hadebe lapho abadubula khona ezidube ranch endaweni zeKezi yiko impopo leya qala ngokudutshulwa kwayo kwaqala kwaqala lapho ke impi yenkululeko ngabo 1963 so ube usebenze kakhulu kuzoke zofika utholakala uzibuse siyakwazi abantu abaningi ababekuzapho angemva kokuthola uzibuse abazanga banakwa uzange kwabe labantu abalendaba labo kodwa usebenze kakhulu ngumuntu ongela umuntu ongathandabuza nxa kuthiwa usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe
yiphi imbali atshiye eyilobile esingathi iligasi ngesingisi
uMkiwane usichiyela ikakhulu ilifa ihistory yokuthi kona abantu bameleke kwesinsikhathi nxa sekunzima beziphakamele bezilungisele ilizwe labo basuka uMkiwane bengabafana abancane badinga inkululeko ngoba ngesikhathi neso okwakukhona elizweni kwakungabahambeli yiko bachiya ubutitsha so bekungamadoda azimiseleyo bekungamadoda azilungisele ilizwe lawo bekungamadoda alesibindi athi nxa into angayithandi esukume dai logo sokwanele
umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ibandla le MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osokubangele indlala ubuyanga ukuswelakala kwemisebenzi iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo lezempilakahle lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee osanda qutshwa lapho okucujungulwe khona okunye okuhluphayo elizweni okubalisa inkohlakalo ukudilizelwa kwabantu izindlu lokwephulwa kwelungelo loluntu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele usithandekile emhlanga westudio 7 ukuthi ukulethwa kwemali ye-$50 entsha ebambeneyo kungabhidliza umnotho welizwe ngamandla
silusizi ukulibikela ukuthi iZanu PF siyehlulekile kwezenotho sibefaka imali okuthiwa yi-$50 note RTGS besithi imali liza kwenza ukuthi kube le mali bafaka imali eningi almost 135 million abayifake ezweni lokhu kuza kwenza ukuthi imali yeZimbabwe ishela amandla esithi ngesikhiwa inflation sesizabona izinto zonke sezidula imali sinengi siqotsha impahla ezilutshwane yiyo okuthiwa inflation ngalokho sishele ukuthi kanti ubaba uMthuli njengominister wezenotho wayithatha ngaphi i-economy yokufaka imali eningi khona kungalampahla ezitolo angazi bahlabezulu ukuthi siza kudlani ngenxa yokuthi izanu ayilandeli i-economics esemabhukwini, ilandela i-economics ezalwa isihlahla. Akunamali engavela ezihlahleni ngaphandle kokuthi ama-industry lama-factory asebenze. Ngokwenza kwabo sebekholisa kakhulu ukuhlala befumbathe imali ye-America ezikhwameni zayo ngoba bona balentshukuntshu yokuphuma besiyathenga khonale i-America lemanye amazwe. Ngapha eZimbabwe sibona ngani ubuyanga buyabe lokhu bukhwela abantu besidla ingqoqo zomlomo ngenxa yokuthi i-economic thrust yeZimbabwe ngeyokusuthisa bonabo abalutshwani ababusayo esithi ngama-elites.
Manje njengebandla le-MDC Alliance lithi wenziweni njalo kuyini okungenza ukuthi impilo yabantu ibe ngcono nxa sesikhangela lolu hlelo?
Mahlabezulu, silicela njengebandla le-MDC Alliance ukuthi asibambaneni sibe njengenyanda yenkuni kwenzela ukuthi sisibinde sisunduze le iparty esisibambisa amagabha avuzayo iminyaka eyi-41 kungalangitsho lokubelo. Siyabonga ngokukwenza kwenu, sesikhangelile kumaprovinsi wonke, hhayi liyazama mpela ukurejista noma linqatshwa yiZanu PF befaka imithetho ye-COVID bona bengayilandeli. Mahlabezulu, iZanu siphelelwe ngumphako, yisikhathi kathi esikuthi sibambane singalaleli abantu abathunywa yiZanu ukuzabhidliza amanye amaprovinsi nge-regionalism kumbe nge-tribalism ngenxa yokuthi iZanu sibona mhlophe ukuthi lo nyaka lomnyaka ozayo hayi i-MDC Alliance izatshaya intaba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Uhulumende ubikwa esithi ulenhlelo ezimqoka ezokulungisisa umnotho welizwe njalo uthi amandla emali yelizwe ayaqina.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende walile isicelo senhlanganiso yezifa esokupha inhlonipho yeqhawe lesizwe owake wadlalela iqembu lesizwe umdlalo wenguqu uDavid Mandigora wayeqeqetsha iqembu leDynamos. Iphephandaba lobulembu beinternet eleZim Live lilodaba lokuthi umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi phezu kwamajekiseni ayizigidi ezimbili afike izolo, uhulumende ozemukela amanye njalo ayisigidi lengxenye 1.5 million ngolwesine oluzayo, namanye ayizigidi ezimbili 2 million ekupheleni kwenyanga yonale. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7, ukulumisa lonke abantu bakomadlambuzi. Ngithi liphila impilo enhle. Cela iCorona iphele, iphele iCorona, sesihluphekile ngeCorona abantu bakithi. Yimi uMangwenya ohlala komadlambuzi eVillage Ngotsha. Ngithi iCorona kayiphele bantu bakithi, sihlale kuhle njengoba besihla esihlezi. Sesihluphekile ngeCorona abantu. Ngiyajabula nxa ngingezwa ngikhuluma lami ku Studio 7. Ngelanga lanamhlanje ngizwa ngikhuluma ku radio, ngiyajabula kakhulu. Ngikhulumisa lezihlobo labangane ku Studio 7, bonke labasebenza ku Studio 7 ngiyabakhulumisa ngithi bephile impilo ende. Ngiyabonga.
Linjani Mthokazi omuhle ngendawo ngendawo, linjani kodwa bantu bakamthokazi, linjani kodwa hayi
tinas kona pili lesi apila mine mkuluma ngukilipeti ngukilipeti mate mfeleke zekaya bati mkutala nshalibu tuwana lapa makomredi batu waka mtoka zabashi eish lebona jitu enzakale kaya batuwe batu waka mtoka batu waka mtoka lia kubono kwenzakale kaya njukuti loke mefaki mali za mwereze zingela ngwete utaye mali hei mali nji eish senze ni njani wafuwe senze ni njao ngenda ngenda senze ni njani okuti state ilizwe ligam togas tifagi male iyo bonana kungono kakhulu kakhulu kula lokinto esenzelwa ama ngamashona le into lokho befake ethi bafaki imali awula into enza sifakele indlala mo ukuhlupheka wes ungathi zama uthi endi yahlupheka ngilala ngendlala naloku mvisele ngindlala futhi hayi khona bafowethu asiboneni bathi bakamthokazi yalicela lonke umthakazi omuhle yalicela libunazelele kwinto lokho sambe siyivota sibhaliseni ukuvotela ama comrades sibhaliseni ukuvota hayi awula nkinga lami mbongi lapha ngisehaburoni lapha sekutswana la
hello everyone yeri yaphila lonke ngasemakhaya aziwe bafo aziwe siyabonga abalaleli bohlelo benhlelo zethu siyabonga kumagumbu amane omhlaba Zimbabwe lupane likhona na ward 19 ngiyalazi liyakuthanda umsakazo sihehla sizwe siyebamba ensiza siphume ensiza ematopoke naphana kumdala egohole malaba siphume singene khonapha ward 19 ngijabula kakhulu ma abantu bethu bayawuzwa phansi esiliphulu le awu siyajabula khona laphana kubo ward 28 bazazinhlelo zethu siyabonga ngilithanda thandi ngonapho malumami sasithovi tandazani juma right ngiyabonga mhlobo wami ngiyabonga imumuzini uvuke kuhle ekuseni mobeni kwenya edaluka liphephe bakithi COVID-19 khona lihlale linganyakazi ukuhlala emakhaya kuhle kudlalela emzini wakho kodwa leli thanda ukuhamba liniliziphathela yonke linyakanyaka le awubakithi lalani phansi keep safe stay at warm mask up daluka mobeni kwenya edaluka mwa
Salubonani basakazi baka Studio 7 abahle nabalaleli wa Studio 7 abahle ngiyabonga mani namuthi ngithole le thuba njalo nokuhleli ngizwa nje iy'ndaba ezenzeka ekhaya ngaso sonke isikhathi kodwa nathi siyamandebele ngizophawula lapho kokuqala ngathi nathi sesathanda into zokuncema kakhulu ozokuba ngosiyacela ngaso sonke isikhathi ngoba nje manje ngilalela ubhuti ufamona lana hayi le ndoda vele ngathi izohlala ingelaso leso sithupha ngoba ingathi ingulungile kakhulu awukwazi lokulibele heye ukusiliya ma ukusiliya okwenzani ngoba uyazi ukuthi indoda yakhe iyona eyayibhizi kulala abantu wayengayitsheli ukuthi hey baba lungisisela abantu laba izithupha namabhebhe ukuze bakwazi ukuthi baphile nabo njengabanye abantu abasezweni labo elikhululekileyo akula kukhululeka lapho into zokuhleli zinjalo sincenga sesikhathele thina abantu sikhathele sicashile ngapha egoli silibele siloko siyafikana nabantu befuna ukusishaya ma uthole umsebenzi bayabizani ifemu yonke uyithole sigcwele bona kodwa wena yabe uthi wena amalokali akhona lapho abanikazi bendawo bona baqashwe ubani yikho kwenzeka nasekhaya manje abantwana bezikolo babhizi bafundisa isishona kodwa bazolifunda kanjani isiko lakibo
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela lonke izihlobo zami ngilesicelo bakithi lapha mhlawumbe lingangincedisa abantu silohlupho lapha singumdini lapha uhlupho lolu ngolwakudala into kazihambi njengoba lisazi empilweni ukuthi kulokunzima njani uhlupho lolu siyazama ukuthi sihlanganise izimali silungiseni abafowethu sihlanganiseni pho heshi abanye bakhanya siyavumelana kahle ekucingeni ucuka ukuthi umuntu wangikhona kasazwakali sethona phansi izithembiso zithembisile zonke kazisaphumeleli pho isicelo sami bengicela bakithi kambe bangaba khona yini abangaba lolwazi labantu abangasincedisa ngohlupho lolwesilalo ukuze mhlawumbe lathi singayenza into ezikhanyayo empilweni ngiyacela bakithi abalolwazi inamba yami izayifaka ngaphansi lapha ukuthi mhlawumbe lingangena kwi-inbox lingilayele ukuthi singabathola ngapha
abantu abangasincedisa kulolu hlupho lolu silalo lapha. Sesizama sazama lapha lalapha, sazama lapha lalapha, kodwa hey, kukhanya kuyihlula. Ngiyacela bakithi abalozi abangaba lolwazi kuye lisincedise bakithi, mhlawumbe singadlula kulolu hlupho lolu, abangasincedisa ngemali ezingcono loba nje abakwanisa ukuncedisa nje ngothando lwabo bengafuni izimali. Ngingasinceda bakithi, sitshele lapha mhlawumbe singasizakala. Ngiyabonga.
Hawu, salibonani, salibonani kulonke kustudio 7. Ngajabula i-audio yami uma ingafundwa. Eish, mina ngisuka mbheko kunye okwenzakala lapha ekhaya. Manje siyayibona imali esifake i-50 pound, siyabonga kikho konke, but into abayenza i-wrong. I-bond lingeke livuse ilizwe. Ilizwe elingelamali lilizwe elinjani? Bona ube bayicabanga njengami, mina bengingaboleka irandi oyidola kuke kusebenzi imali mali eZimbabwe. Ilizwe lingavuka bekhiphe lokho. Lamanje upresident wethu Mnangagwa masingamholisa ngamabhondi engeke ajabule, ende kakusebenziswa ngamaphepha lokhu. Yinto ewisilizwe nto ilizwe elingela mali. Ngingajabula mali ngayibala le audio lo Mnangagwa yizwe. Ah, sikho happy ngento eyenzakala eZimbabwe.
Awona umkhuhlane uyakumemetheka sibili, kodwa ke abantu fanele belandele kunoko okuthiwoyo, amamaski gqoka amamaski, belandele konke okuthiwoyo. Ingcinga ngabe ngcono, kodwa hheyi, hhayi, into wakhona umkhuhlane njani ongapheliwe, wawuhlala kuphela kuxa kule corona uphila, kodwa umkhuhlane wakhona uphele. Ah, kumbe hhayi, ingcinga kuzaphela, abantu bengalandela khonoko okuthiwoyo, gqoka amamaski. Hhayi, kuzaphela, kuzaphela ngokuya kwesikhathi. Akukho okungapheliwe. No maxi kumitholotho kokopi ayabo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lisithumele imlayezelo engaphehli udlame lokuzondana. Kwezemelika. Oyingumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa ehambise inkampani yeFacebook leyeTwitter ngokumvalela phandle kwenkundla zokuxhumana esetheswa icala lokuphehla udlame. UTrump uthi wephulelwa ilungelo lakhe lokukhuluma kusenhliziyweni yakhe ngokuxotshwa enkundleni lezi. Sixoxe locubungula ezokuhlalisana kukaZulu umnumzana Difa wajabhibha ngoDube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bhukula kubo Twitter. Kodwa-ke into yokuqala afanele ukuthi yena ayikhumbule ukuthi yonke indawo noma kungaphi akula lapho kungela mthetho khona. I-Facebook labo-Twitter bale mthetho eyabekwayo ukuthi akufanelanga ube siphula mthetho uthembe ukuthi wena ibizo lakho nguDonald Trump noma uthembe ukuthi wena ibizo lakho ngubhango, akukhethi lokuyana. Kodwa-ke nxa ukuthi kule mthetho imigomo yabekwayo laphana ukuthi akufanelanga ukuthi usebenzise iTwitter ukuthethisa abanye, akufanelanga ukuthi usebenzise uFacebook ukuthi uhlokoloze ukuthi uhlongoze udlame. Nxa ukuthi uzoyisebenzise uthi angakhitshwa, bekufanele ukuthi yena nje akwenze kube lula ukuthi alandele izinqumo ezabekwayo ezabekwa kuFacebook noma ezabekwa kuTwitter.
Manje nxa kuyukuthi engabiselwa kunkundla lezi umnumzana Trump, kungaba le ngozi na, kumbe sekumele bambisele bamxolene?
Uhlupho luka Trump uyahamba esiya dingisisa ukuthi yena ngabe waxotshelwani, kodwa uyadingisisa kwakhe ukuthi waxotshelwani. Uhlupho lwakhe yi-ego, ukuzitshela kwakhe lokho asasa yikho okutshengisela ukuthi akakatshintshi la ngendlela ayeyiyo kuqala. Kukati yena ngabe ufanele ukuthi ngabe uthiwa ye njengomuntu olama advisors akhe, bekufanele ukuthi ngabe uyayenelisa ukuthi adinge indlela zokuthi kuhlale phansi bayenelisa ukuthi bamtshele ukuthi wena hambe uyolungisa lokhu lalokhu lalokhu ukwenzela ukuthi uhambe uyevulela. Kodwa-ke uhlupho olukhona lolo ukuthi usacatshangela njalo ukuthi udlame lolo lovukayo lwabhebhethekayo lubhebhethekiswa nguye ngendlela ayebeka amagama akhe kubo-Facebook labo-Twitter.
Nxa kuyukuthi kaphehlanga dlame, ubona ungani wayesebenzisa kuhle na, esingathi thina ngobuciko, indlela zona lezi zokuxhumana?
Inkundla lezi babugande, mina ngijwayele kakhulu ukuthi ngisho ukuthi zisafana lomuntu othenga imoto. Nxa uthenge imota uyidriver kuchapa imota izagcina kwenza ukuthi iza kulimaza noma kwesinye isikhathi nxa ingakulimazanga iza kwenza ukuthi uhlale uhlawulile sonke isikhathi usihambe wajayisa abanye abantu walimaza abanye abantu wabulala izifuyo zabantu uzahlala uhlawula ngaso sonke isikhathi. Umnumzana uTrump wathi eqalisa ukusebenzisa inkundla lezo wayezisebenza ngendlela elungileyo ngoku-updata abalandeli bakhe ukubatshela ukuthi hayi politically similapha lalapha lalapha. Kodwa ke ngokuhamba kwakhe qhubekela phambili wathi esejwayela inkundla esebona ukuthi lokhu kwinto kuyasebenza waseqalisa ukuthi azisebenzise inkundla lezi njengomuntu odrive imoto edakiweyo. Wabe very reckless kakhulu enkulumeni zakhe noma ezenzweni zakhe ayezenza kubo-Facebook lakubo-Twitter okwagcina kusenza ukuthi abe sesimele asikhangelene loso kathesi.
Umnumzana Difa wajabha iBhango Dube ngocubungula ezokuhlalisana kukaZulu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le-coronavirus laqhamukayo nyakenye. Isicelo sewayengumongameli wele-South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempelaviki elijukela.